Omunye wabahluphekayo ngumnumzana Nhlanhla Mkhwananzi ohlala enkulumane.
Isimo sibucayi ebantwini abaningi njengabantu esizisebenzayo ukuthi sizaphila kanjani, ukuthi sizokwenza kanjani ngoba amashops evalile singasakwanisi ukuthi sithengise. Abantu abaningi vele ngabantu abazisebenzayo. Ihulumende ngabe yakukhangela khonokho ukuthi amashops yebo kavule kodwa i-social distancing yayenziwa. Amaphoyisa ihambe ekhangela ukuthi i-social distancing iyenziwa kodwa abantu bezisebenza.
Lokhu kusekelwa ngunkosikazi Faith Chuma ohlala eNketa 7.
Abantu abaningi siyazisebenza. So nxa abantu sikulockdown so kuba nzima ukuthi imuli ziphile ngoba abantu bathengisa izinto ezitshiyatshiyeneyo ukuze bakhone ukubhadala amarenti lokuthenga ukudla kwabantwana lento ezinjalo. Two, abantwana kabayi esikolo and abaningi sokwenza ukuthi abantwana bagcine betshona bedeni imbanje abafana amankazana vela kusacedakala abaningi sebazithwala. So ukuthi noma izikolo zingavulwa ukuthi babuyele ezikolo abantwana abaningi abasoze bakukwanise.
Umnumzana Khulekani Ndlovu ohlala ePhumula uthi abantu abaningi bahlutshwa yikuswelakala kwamanzi ngesikhathi bevalelwe ezindlini kusenzelwa ukwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19.
Hayi, COVID isihlale senzima sibili. Okunye nje ukuhluphayo indaba intuduro amanzi loyo ukuthi akunamanzi khopha ngesikhathi kumele sisanitize lezi bhorane zakhona ziyafa. Sendilanga lonke use usesibhoraneni ufuwelela amanzi isikhathi sekhefu besesigwana lokhu ungathola amanzi sungahlangana namasosha kube ngokunye.
Inkosikazi Gertrude Moyo ohlala elobhengula uthi zitholakala nzima iincwadi zokuhamba endaweni ezishiyeneyo.
Indaba yencwadi lezi zokuhamba isithwali senzima danxa sizitholele ludubo oluwuqondileyo kunzima vele ukuthi uzithole usizo masinyane ngendaba yokuthi uhlupho lwakho labe luphuthuma. Uyahamba ku-local police station bafike bawujikelele lale uvele kungacaci ukuthi kanti vele usizo uzaluthola ngapho ngoba nomela kuncedise.
Abezempilakahle baqhubekela phambili becebisa uzulu ukuba alandele iziqondiso zokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. UDokotela Rogers Magigo uthi kuyanceda kakhulu ukulandela iziqondiso ezethulwa yinhlanganiso ye-World Health Organization.
Kuqakathekile ukuthi sinanzelele ama-rules e-social distancing noma siwaze sibe kuma-circumstances anzima ngenxa yokuthi awukwazi umuntu oseceleni kwakho ukuthi ingabe nenjani. Hlala usanithayiza izandla zakho njalo imaski yakho ivale umlomo namakhala.
Kusenjalo iphephandaba leSunday Mail libika ukuba inkampani ye-Clotted Clinical Diagnostics Lab ithengisa okungekho emthethweni incwadi zabafuna ukuya kwamanye amazwe eziveza isimo sabo ngomkhuhlane we-COVID-19. Iphephandaba leli libika ukuthi incwadi eyodwa ithengiswa ngamadola eMelika afika $45, i-$45. Kubikwa ukuba omunye wabaqondisi benkampani le ngudokotela Obadiah Moyo owayephethe uhlangothi lwezempilakahle. Waxoshwa kuhulumende esetheswa icala lokulobelana isivumelwano okungekho emthethweni leyinye inkampani okwakumele ithenge imitshina lokunye okuphathelene lomkhuhlane we-COVID-19. Kasenelisanga ukukhuluma loMoyo leziphathamandla zenkampani le akade bengaphenduli omakhalekhukhwini babo. Imele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.